akula maphilisi ezibhedlela njalo akula mithi yonke nje iqathekile ukuthi umuntu asizeke mayeke esibhedlela elohlupho okumele lukhangele ngokuphangisa. So imikhuhlane enjalo labantu laba abasuka kuma-accident landani imithi yakuyikhangelela ukuthi umuntu kumele ithole nxa uqalisa ukumbona yimithi engatholakaliyo. So odokotela babonile ukuthi umsebenzi wethu usunzima manje ukuthi abone umuntu egula imithi ingatholakali esibhedlela. Ngakho bathe kungcono sike ziphumule sinike igavumenti isikhathi sokuthi ikhangelisise sibili lasengakwanisa khona ukuthi ingena ngokuphangisa incedisa ukuthi abantu beqhubeke bethola amaphilisi kuhle ezibhedlela.
Umi njani umumo wokusilela kwemithi lamaphilisi okhuluma ngawo ezibhedlela? Akusiphe nje umzekeliso wamaphilisi asilelayo.
Kulamaphilisi elapha ithukela kuthiwa yi-diabetes. Kulamaphilisi elapha umuntu oyelayo kuthiwa yi-epilepsy, ama-seizures. Njalo kube lamaphilisi kulabantu abane-BP, amaphilisi anjalo. Kulabantu njengabantu abalemkhuhlane ye-diabetes babuya kumele bethathe ngokuphangisa. Izinto zona ezikazitholakali, even amanzi nje, ama-fluids, kodwa ama-IV fluids ayahlupha nje ukuthi atholakale.
Likhala njalo ngodaba lweholo. Kahle kahle lifuna ukwengezelelwa lithola okunganani?
Esikucelayo ku-government ukuthi ilalele lokhu esavumelana khona kudala ukuthi yona kumele isibhadale i-currency esavumelana yona ama-US dollars. Then kunjalo bephinde bekhangele ezinye izinto esavumelana lazo njengokuthi ama-on-call allowances ethu increase asiye ku-$10 per hour, khathesi aku-$7. Njalo okunye okuhluphayo ukuthi odokotela labo sebethule nzima ukuthi bethole i-fuel yokuya emsebenzini. Udokotela uselala ekumakuthiwa.
Kwezinye izibhedlela sizwa kuthiwa libhekane njalo lodaba lokusilela kwama-gloves sibisawo, impahla yokugqoka nje ezandleni ukuze lenze umsebenzi kuhle. Kuliqiniso lokho?
Kuliqiniso. Engakutsho nje ukuthi izibhedlela zethu kazinalutho, kazinalutho. Kulabodokotela nje kuphela. Izinto zokusebenzisa kakhulu yizinto esizikhalela zona. I-government isinike ukuthi siqhubekele phambili sisebenza kahle abantu besizakala.
Lingaba selidinge ukukhulumisana yini lo hulumende?
Ya, lokho simelele ukuthi sizuhulumende ukuthena uthini ukuthi siqhubekele phambili. Okwamanje asikezwa lutho.
Ungathi kungaphi kahle kahle kukuziphi izibhedlela lapho okulodubo lokukhalala umsebenzi kwabodokotela lo? Yiziphi izibhedlela eziphathwe kubi?
Izibhedlela ezinkulu elizweni ngama-major referral centers kumbe ama-central hospitals, odokotela abaningi bamile ukusebenza. Okwenzakalayo okwamanje ukuthi kuncedakala laba ababuya bephathekile kakhulu kakhulu, kodwa iningi labantu nje alisizakali kulesi sikhathi ngenxa yokuthi akunabantu esibhedlela.
Bakhona dokotela abathi ukukhalala umsebenzi kwenu lokhu kuzaphazamisa kakhulu izigulane ngoba uhulumende sekutshilo ngaphambilini ukuthi kalayo imali. Ungathini ngalokho?
Esikutshiwo siyazwisisa ukuthi uhulumende kalayo imali, kodwa esicela uhulumende akwenze ukuthi afake impilo zabantu phambili. Mina le imali ekhona kayifakwe kude abantu bephile, into esiyicelayo.
Imithi esetshenziswa ngabantu abaphila legciwane le-HIV yona iyatholakala yini?
Abaningi bebeyithola but amaphilisi ebelokhu ngane ngawo umkhuhlane we-TB.